inkinga ekhona isukela ekungacacini okwenziwa ngakhona izinto from even uku-appointwa kwawo lama VP okuyinto ebivele ingavunyelwa ku-constitution yethu. So ku-create i-power vacuum ukulwisana okukhona phakathi kwama-VP lawo ngoba ngathi even though benga-electwanga ngama-members sebezibona bona beyibona okumele babe phambili endabeni zokuthi ngubani ozotake over iparty. Kusobala ukuthi indlela eyenziwa ngakhona even ku-alliance even kone ku-appointeni ama-VP wona lawo yinto engazange idiscuswe yavunyelwana libandla.
Elakusasa lebandla ulibona libinjani moyo ikakhulu sikhangela ukubana sokusele isikhathi esincane ukuthi kuyiwe kukhetho kodwa nanku liyalwisana liyadlephana.
Yeah, I think it's a very valid party really ukuthi ibuyele ku-constitutionalism ibuyele to ama-values lama-principles ayo from ekuqaleni ama-founding principles. The very reason why abaningi beZimbabwe bajoyina i-MDC ngoba ibiyona etshengisa ukuba nethemba lokuthi ingawina umbuso from iZANU-PF. So unless and until iparty realizes ukuthi kumele ibuyele to its founding principles okuyizona eziyi-around i-constitutionalism, i-rule of law, i-respect for human rights, i-respect for abasebenzi, angiboni ukuthi ingaphumelela ikukhondishine kuyona khona manje ngokulwisana okukhona konke lokhu lokugula kamongameli Sonderan. I-leadership isi-fragmented, so kumele sibuyele back to i-constitutionalism. Abantu bakhethe umkhokheli abamfunayo ukuthi akhethe over ma ukuthi uba uSonderan usedecide ukuthi a-resign.
Umanyano wona moyo ubona uphumelela yini kukho konke lokhu kulwisana okukhona?
Umanyano angiwuboni mina uphumelela. Ngokubana okokuqala angiboni ukuthi kwaba lesivumelwano from the beginning between umongameli wephathi kwamthongirayo lama-senior leaders akhe. Sibonile ukulwisana okwenzakeleyo and sikhuluma nje kunje umama uMakhuphe, u-national chairman uLove Momoyo kanye lo-organizing secretary u-Abednego Bhebhe aba-attend ama-meetings ngoba ama-meetings akhona one njengoba utsho ukuthi kulokulwisana khona lokhu onguye okumele atshela uma-meetings usually athiwa nguye umongameli uSonderan. Umongameli wathi esuka esiye esibhedlela akuzange kube clear ukuthi nguphi u-vice president okumele asale take over. Asingeke siye ngalokhu okukhulunywa nguLuke Tambo Rinyoka ngoba uLuke Tambo Rinyoka to be honest with you at times ungathi uzibhalela okuphuma ekhanda lakhe.